kuzophelela emweni ngazi isithukuthuku zenja ngoba phela laba bantu asebenza abakhutheleyo manje yibo abantu banye okusukela almost 40 years ago iZANU-PF kupower abebezele bephethe lawo mandla lamacebo namasu ukuthi sebengaphendula ilizwe seliyaba lugwadule litshintshe libe yizwe elivundileyo elingakwazi ukukhiqiza ukudla okungadliwa ngabantu bonke. Akukho okutsha abanakho abangakwenza. Lokhu bakwenzela ukhetho lolo solulunguze ngekhala ukuthi abantu bahugeke bagijime bathi iZANU isitshintshi lisiguqukile, kanti hhayi akukho okutsha okutshintshileyo. Laba bantu basadla ngoludala.
Kodwa siyabona okunye asebekhulume ngakho ukuthi kuzayenzakala, okufana lokuthi umongameli kasoze ahambe kakhulu njengalokhu kade kwenziwa ngumongameli Mugabe, lokuthi imali yogatsha lwakhe umongameli yehlisiwe. Ayisisoze sibone yini lokhu kuphathiselizwe?
Isikhathi sokuthi sikhulume ngokuthi abakuthembisileyo bazakwenza singani kakhulu. Phela lo muntu akafikisile inyanga esesihlalweni, yikho-ke uma wayethe yena akazi ukuba ehamba ehequza elandela umhlaba njengalokhu kade kusenziwa ngumgabe, isikhathi sasesingani sikubone ngempela ukuthi akazi ukukwenza lokho bekusenziwa-ke ngumgabe. Yebo, kube khona ukunciphisa okuthile lapha nalapha nama kufika kuzinhlelo zokusetshenziswa kwemali, kodwa nakhona asikukholwa ukuthi esikubona ngamehlo yikho okwenzakalayo ngempela, ngoba kuyasusha into ezithile esemehlweni ebezivele zisolwa ngabantu bonke ukuze abantu badabule, kodwa kuyokwenza okunye ukuganga okungasese okuzobe kulokhu kuqhubekisela phambili inhlelo zeZANU. Kuyenza ukuthi gqile impande zayo ingabe sasiphuleka. Asikholwa lutho oluphuma emlonyeni kaMnangagwa labantu bakhe beZANU abafundiswe ipolitiki ngumgabe abangamathwasa kaRobert Mugabe osebulelilizwe.